Abantu bathi kumele kubotshwe abaphatha intambo bakarhulumente labanye babo kuthiwa batshontsha imali yelizwe okumangalisayo. Bathi kuyethusa okusanda kuvezwa ngu-Auditor General unkosikazi Ria Kajinga othi kule nhlangothi zikarhulumente ezigoqela olubona ngokwethulwa kwemibiko olwezokulima, olwezemithetho lezinye ezaqambula izigidi lezigidi zamadola eMelika abayithola kuhlangothi lwezemali olukhokhelwa ngumnumzana Mthuli Ncube. Kubikwa ukuba uhlangothi olubona ngezokwethulwa kwemibiko kwakumele luthenge izimota kodwa imali enenyi yanyamalala. Lokhu kwenzakala njalo lakuhlangothi lwezemithetho okuleziphathamandla ezatshayela esikhewini isigidi samadola eMelika okwakumele sisetshenziswe ukuqhuba inhlelo ezijiyeneyo. Ngasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu labaphatha intambo bakarhulumente. Ngokubandla leZANU-PF umnumzana Philip Gawule uthi kuyayangisa ukwenzakala kurhulumente.
Liqiniswa likhulumayo Auditor General. Ngiyakhumbula uMthuli ekhuluma ngelinye ilanga sikwenye imeeting elubhane ufinance minister esithi ethi yena nxa evala ngapha amatsotsi ayabhoboza ngapha, ukuthi kuvuza evale ngapha esinye isikhala amatsotsi abhoboza ngale. I-corruption igcwele emabhoda, igcwele indawo zonke, igcwele lakozakhi khona i-corruption. Bona abesithi kabaqede i-corruption yibo abafiwela i-corruption. Uhulumende umele qala alungisise izakhi kube leyinye into engayisiyo zakhi eza kumalaphana ibe yiyo engalwisa ukuqeda i-corruption ngoba izakhi iyehlulekile.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance othi inhlanzi iqala ukubola ekhanda.
Okungenziwa vele okulula yikuthi uhulumende akhitshwe. Akasenelisi ukuzigezisa lo uhulumende ukuthi azilungise. Uzithandele ngewulu nxa uyawubona inkukhu ebiqhwanda yazigoqela ngewulu. Laye lo bengafuna ukuphuma angeke enelisi ukuphuma. Angeke nelise ubanjwe yinofi ubotshwe yiyo yonke into ongayiqamba. Okungasiza ukuthi aphume uhulumende yalo, kodwa uhlupho uchiye futhi ebangcolisile abantu kakhulu balaba bempumalanga vele abaqala ngaye bebenefita kukhona abakuzuzayo. I-corruption ye 44 years ukuthi uyilungise lokho kuhleli bona laba abantu vele abaka 1980 angeke kulungiseke. Kufuna nje uZulu oweZimbabwe asukume amanyani ukuthi uhulumende ndiloka simkhiphe kungabi khona omvotela.
Umnumzana ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okuhlanganiswa yi-National Consumer Rights Association uphelelwe ngokuchaphazwa kwemali kahulumende.
Kuyadingeka ukuthi sithathe le ripoti ngendlela eserious, siyithathe hayi ngendlela esike sathatha amanye la adlulileyo. Kuthathwa amanyathelo okuvimbela lokhu ukuthi kungabuyi kwenzakale futhi. Ngoba asisoze lafa lavuka leli lizwe lanotha nxa siyekela abantu abalutshwane batshontshela abantu kanti ilizwe lithwele nzima kangaka ukuyanga bugcwele yonke indawo.
Abakukhomishini ebona ngezenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission bayalile ukukhuluma ngodaba lolu besithi basaxoxisana ngalo.